ngamuke la kwezithathela mina besifazana
elami uzithanikile mhlanga namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections sixoxa lonkosazana Justina Mokoko umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana abantwana nasebeluphele okuthiwa ngesingisi ngama-vulnerable groups.
Umama esihlungweza ngale onokhuzwe ekhanda ngento eshap wabona yingqamu waphuma ukuthiwa ngumjathibizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela obenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona niyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyithazana. Lo mntwana uvuke ngaselababa ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacinga sebephathelane lodlakela luni lolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu bezingele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi okungaba ngabantu abadala okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Ngibona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho okwenzakale kule indawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa izindleko zakhona zokuthi bancede ababi bephinyelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belaphe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo ukumthethwanda silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagwenza azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudame lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Siyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe uhulumende kumbe amapholisa kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisa ukhetho luka-2015 besinobudlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisa kodwa bathi kudlula ukhetho ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuphendwe ngwini bezezithi singabhaliwa akuzophendula iincwadi zethu. Sinemelele njani ngoba amapholisa nasikhangele kuhlelelo sombuso banomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeli ngenxa kuloku ukuthi baya kuphikisa yodwa bengathangeki amanye amaqembu lakho kukulezizalane.
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asigiba nini njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.